Abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esobeleni seBethabelen North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu usengene epulazini leli esithi walinikwa nguhulumende. UMnumzana Siphosami Malunga umtakamuyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izithunywa zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana losomabhizimusi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende. Besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxa uxa.
Umpofu uthi usethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm, ngisizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga okuthi ngeka yakhe. Bona yena umalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lokhu umhlaba wonke ukuthi khona kusende offer letter. Ngingakayiboni le offer letter yakhona. So ithe sifika abeministry babiza, basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona. And isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and akulanto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisa nje ukuthi sefuna ukuhlambaza, sefuna ukuphonga ukuthethisa, ukhuluma amanga, ukwenzani. Akuncedi ngalutho. Ngitsho asuke kumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo, olenhlonipho, ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa nxa sesithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu usefona ukuthi wahamba nohambe, iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende vele kasikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwafana. Nxa elalo kalethi incwadi yakhe, singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela uhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu, kanti singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende, kasinikwa ngumalunga. Kavela kuphunywa laphana. Nxa side ca abantu kuzaphunywa, njengoba enethembisa ukulwa kalwe, thina siza kwenzela ndlela umthetho esiwunikwa nguhulumende.
Izisebenzi eziningi ezidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli.